kusukela siba lobudlelwane le Belarus ngo 2019 sibonile untshintsho olwenzakeleyo ukubana bese kusiba le mechanization ehlangothini lwe agriculture kithi nga siyakwazi ukubana sithole high yield ku agriculture bekufuze vele sihambe ngomgwaqo nalo owe mechanization ukuthi sibe leqiniso ukubana ama yields ethu per hectare ayakhula and lokwenzakala nxa lisebenzisa imitshina and ilizwe leBelarus lilazo into lezi esizidingayo sabona amatrakita ama-combined harvester lento ezishiyeneyo ezabuya zazoncedisa ngo-2019 kwaphana sisiba lobudlelwano nalwana ngemva kokubana umongameli ethe wayavakasha elizweni lona lela lakathe sibonile futhi ukomishona futhi imitshina eminingi etshiyeneyo ogoqela amatrakita nalawa ama-combined harvester lezinto ezinjalo nxa ukhangele ngohlangothi lona lolu olwentuduko angiboni ungasola into enjalo kusola nje umuntu oyabe engafuni ubana kuphumelele into lokhu efunda kunasibe silokhu sisebenzisa amakhuba akudala kodwa ngendlela ye-mechanization yibudlelwano oburayithi kakhulu sibili obubhenefitha ilizwe leZimbabwe at the end of the day.
Yes, siyakuzwa kakhulu-ke Golide ukuthi singenise ubaba uDan Moyo. Moyo uyamuzwa lapho Golide uyakhuluma welibonani kuyaphumani khonapho
okokuqala kumele siqale sizibuze ukuthi uLukashenko ngumuntu onjani. ULukashenko uyi-dictator urana i-authoritarian government eBelarus and akakufihli uzibiza yena uzibiza the last dictator in Europe and umuntu onjalo ukuthi thina sibe lobudlelwane laye sivele thina silenkinga zethu ezikhangelelane lokuthi umbuso weZimbabwe lawo uquestionable ngoba izanu PF ilama tendencies awe dictatorship angikhafana lo layo uLukashenko so singathi nje yikho lokho abathi birds of the same feather flock together so in terms of izinto eziletwa nguLukashenko ezikhulunywa ngoGolide la ezifana le machinery equipment lama bus lani lokhu kunye seke sasezwa ukukhulunywa we don't know ama underlying details ama agreement lawo ukuthi yena uLukashenko uthola ini in return khona manje siyazi ukuthi usupportana le Russia invade Ukraine, a sovereign country, Ukraine, and uLukashenko ngomunye walabo abahlana lo Putin ukuthi baqhubeke ngokulwisana le Ukraine over nothing at all just because iRussia ifuna ukuexpand iterritory yayo. So iZimbabwe sihlala sikhomplaina ngama-sanctions kodwa izinto ezifana lalezi ubudlelwano obunje yizo izinto ezenza ukuthi ama-sanctions aqhubekele phambili ngoba awekho amazwe a-progressive angavumelana lokuthi iZimbabwe ibidlelana labantu abafana loLukashenko.
Uyamuzwa lapho-ke Golide uyakhuluma umoyo uthi hhayi bantu phela lezi zimbila zantu abanye so-ke ngabantu abancindezela uZulu lezi zinto ezinjalo so badla ndawonye
ngizakubisela emuva emnyakeni ubaba uMandela ese-United States of America ebuzwa ngendaba yokubana yindaba iSouth Africa ibinobudlelwano labantu abanjabo lokuzenza Fidel Castro labantu abanjeyana kukhangeleka ukuthi ona njengabantu ade bengaphathi kuhle ezindaweni ezinye waphendula wathi kona the problem ngesingizi wathi the problem with you is that you want to make your enemies our enemies and it's not necessarily that way they can be your enemies but they are not our enemies they've supported our struggle not only through moral support but they've also availed resources to our disposal so that we fight this war of apartheid. So kuyafana lakhona also khunya forward umoyo ubana kumbe ulokuzeni umongameli weBelarus angabe elama problems angabe elawo eEurope ngale asingeni ndawo thina thina lapha siyenza iprecisions into ethi khona what are we getting out of ubudlelwano bethu leBelarus hatshi bani iBelarus idlelana njani labanye abantu kathesi usekhuluma ngendaba eRussia le Ukraine siyakwazi ubana iRussia indaba yabo yaqala kudala some years ago maybe even 20 years ago so ukuthi bona badlelana njani ngale thina kasingeni ndawo thina esikufunayo yikuthi bona sibe lokuthuthuka esigabeni ese-agriculture nga
ye khona-ke baba Moyo amatrakita lawa vele ayangaphi azuzwambani njalo lokuthi vele izivumelwano zangikhona zimi kanje lizwe kuthiwani baba Moyo
mina angazi noma ubuza uGolide ngoba mina ngokwazi kwami izinto lezi ngabuza umphakathi ukuthi ngabobani asebetholile lamatrakita is very shady so akukho clear vele lokuthi adistributwa ngalophi uhlobo and obviously it's on partisan lines wathola ukuthi abantu bezanu yibo abawatholayo and lakhona futhi only a few of them abadlelana lalabo ababusayo.
Nanto kolambu daba kolidi.
Ama tractor lawana aya kuma commercial farmers. Ndakukhethelekile ukuba nomuntu ngubani nxa sesibuya edabeni lonjalo. Sikhuluma kunje so, bakhona abanye abantu abakopposition abathatha ama plaza lana makhulu. Abanye bangkhona yena le imishini yabo yayo uqala ngo-2019 abana balaye ema plaza yawo. Into kuphela abangajelani iqiniso abantu bona labana. Njengoba nje baqhambelana manga even sikhuluma ngodaba lo ma plaza. Abanye babesithi hayi into zezandla lezi lingangeni lingathatha. Kodwa abanye babo especially abakhulu babo bathatha ama plaza balawe kanti sikhuluma.